Elingali tshona njani zolukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nomnumzana Mosalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ucansi eyeZimbabwe Sexual Rights Center. Kodwa mbuzana ungasela ukuthi njengenhlanganiso siyasizwe ukuthi liyaphathisa abantu abaningi abaphila ngokuthengisa ucansi. Ungasela ukuthi umumo unjani lezi nsuku ikakhulu kunhlanganiso yenu?
No, hayi siyabonga. Kulezi nsuku nje umsebenzi yiwo omningi inhlanganiso iyakhula. Asinkho okunye kubangelwa ukuthi umsebenzi wethu esiwubambayo nawo think abantu bakithi bayadinga ukuthi sibaxhase sibasekele kakhulu. Ababalamaphepha bangabe bebonile ukuthi inani lengculaza liyakhwela koBulawayo, ngakho-ke kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezinjengezethu ezisapota abantu bezincedisayo ngokunika abantu izinto zokuzivikela lethu ecansini ukuze bathophe ucansi oluvikelekileyo zibe khona, nokufundisa nje ngocansi oluvikelekileyo imfundiso yangkhona iqakathekile. Ngakho-ke kithi kutshile ukuthi umsebenzi mningi, kumele sibophe iqini.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi inani labantu ababanjwa imikhuhlane yocansi likhuphuke ikakhulu ngalezi nsuku?
Okokuqala, kutshengisa ukuthi abantu bayahamba emacansini, njalo besenza ucansi olungavikelekanga, yinto yokuqala esiyibonayo. Okwesibili, abaningi bakhombela ku-COVID-19 ekuthini kuye kwaba le mithetho esivalele ezindlini, abantu bahlala bengayi ndawo bengahambi. Ekuhlaleni kompana abantu bevalelini kungavunyelwa ukuya ngaphi, kuyakhanya ukuthi icansi yibe lisenzakala. Sike sabona futhi inani labantwana abancane bephuma sebeziswa ngesikhathi sivalekile, kutshengisa ukuthi icansi belikhona lisenzakala. Khathesi sesisiza linani labantu abale emikhuhlane ethindana ngokwecansi ndawo ikhuphukile ngezinye zezinto lezi ezikhona. Okunye singabe sicabanga ukuthi kuyabangela ukuthi imikhuhlane ethelelwana ecansini ikhuphuke ebantwini bakithi, ukuthi inani labantu abathanda ukusebenzisa kokuzivikela amajazi omkhwenyana lalo liya lisehla. Angazi ukuthi kubangelwa ukuthini kuno.
Kodwa bona abayenza umsebenzi wokuthengisa ucansi bathini lezi nsuku, bathi sokungconywana yini njengoba imigoqo ye-COVID-19 ingani isinganeno?
Ekukhulumisaneni kwethu labo sikhangela nje ngezempilakahle nokuthi baphila njani. Bayathi bathi ibhizinisi lomsebenzi susiba ngcono lokho kwavunyelwayo ukuthi amabhawa avulwe lamakhefi la ekhona esesuliwe, sokusenza ukuthi umsebenzi wabo ube ngconywana. Sebebuyele abaningi emabhizinisini, lalaba akade bethengisa ucansi bengemgwaqweni sesikwanisa ukuthi sibabone endaweni zabo zokuthengisa ucansi bemile. Laphana kulamakhefu abapholisa beqetsha bonke abantu ethawni, bekufika lesikhathi lapho kungavunyelwa muntu ethawni lamabhawa evaliwe, kodwa kaphesi sesibabona sebebuyele emsebenzini sibili. Hhayi, bayasuka ukuthi ibhizinisi selikhuphuka.
Lo-ke ngumnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe Sexual Rights Center. Sebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.